sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 27 kuzivandlela 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Imuli yesiphathamandla sokatsha lwabacuphi esibulawe libutho ngesikhathi lihluduna intambo zombuso onyakenye umnumzana Peter Munetsi yenze isikhumbuzo sakhe namuhla.
Ngithanda kakhulu umsakazo ngoba ufundisa inhlelo esijiyeneyo, inhlelo zokwakha, inhlelo ezombangazwe.
Umsakazo weStudio 7 ufikisa iminyaka elithumi lanhlanu njalo abalaleli bethu bathi bayawuthakazelela. Liza kuzwa ukuthi siliphatheleni lamhlanje kuhlelo lwabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imuli yesiphathamandla sogatsha lwabacuphi iCIO esibulawe libutho ngesikhathi lihluthuna intambo zombuso kuhulumende kamongameli Robert Mugabe nyakenye umnumzana Peter Munetsi yenze umkhosi wokumkhumbula eHarare namuhla. Bekulokufuthelana okukhulu kulomkhosi njalo abakhulume emkhosini lo ikakhulu abemuli bebesesaba ukukhuluma bekhululekile. Nakanelwa ukuthi kungaba kulabantu abanengi ababulawa libutho ngesikhathi lihluthuna intambo. Amanye amalunga edalele parlamente athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele azechasisa ngomonakalo owabakhona ngesikhathi ibutho lihluthuna intambo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Into ehluphayo ukuthi ngasikwazi ukuthi abantu ababulawa ngamasotsha ngesikhathi sonesi bethatha umbuso kumgabe bangayi. Kodwa okusobala esikwaziyo ukuthi lokhu abakutshela umhlaba wonke jikelele ukuthi akula muntu owafayo ngesikhathi behluthuna umbuso kumgabe, hayi akusiqinisa. Kungesiqinisa kunjalo ngiyakwazi njalo lobufakazi ukuthi kasuye yedwa umnesi ofileyo ngesikhathi sonesi kuthathwa umbuso. Ukhona omunye wamadodobe yibodyguard kamgazi owakhele esilobela lowagwelu area bamdubula umfowabo wasuka lapho esiyamngcwaba ekhaya. So baningi abantu abafileyo ngesikhathi sokuhluthuna kombuso. La
kula malunga edalele parliamente athi umnangagwa kumele avizwe edale azechasisa ngomonakalo owenziwa libutho ngaleso sikhathi, umbona evuma?
Into esenginanzelele ukuthi undoda Mnangagwa ihlonikalazo ulakho ukuthi angavuma njalo ulakho ukuthi engala.
Umnumzana Mqondobazi Magonya incwethi kwezombusazwe. Umsakazo weStudio 7 namhla ufikise iminyaka elithumi lanhlanu usunguliwe 15 years. Sizitshayela ihlombe. Umsakazo lo usungulwe emhlaka 27 kuzibandlela ngo-2003. Abalaleli bethu bathi bayasithakazelela njalo basikhuthaza ukuthi siqhubeke sibapha indaba ezimqotho.
Mini kamalamu eke moyo. Ngutanda kakhulu umsakazo ngoba ufundisa inhlelo ezijiyeneyo, inhlelo zokwakha, inhlelo ezomba ngazwe, umsakazo okwanisa ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi nxa lapha abancindezelwe khona babekwazi ukuthi kumele bayenzeni. Ikakhulu ezomba ngazwe ngoba ababusayo bengasoze bakhuluma iqiniso njengoba linjalo. Kodwa iStudio 7 ikhuluma iqiniso njengoba linjalo, njalo yenza abantu bahlakaniphe babe yazilungelo labo, babe yazizinto abangazenzeza ezingabanceda. Ngumsakazo oqhathekileyo empilweni yabantu ongamelanga uze abantu bawuswele.
Ibizo lami nguJuliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso othiwa yi-Women Development Association in Zimbabwe. Kimi nga asi-Studio 7 ibingasoze yaziwe kangako, kodwa ngokuthi kule Studio 7 enika omama ithuba lokuthi labo bakhulume, enika inhlanganiso ezinjenge-Wodas ithuba lokuthi labo bakhiphe imbono yayo, isingiphakamise kakhulu, iphakamise labomama. Imbono yabomama isizwakele, omama labo sebebe lamathuba okuthi bazwakale bekhuluma e-Studio 7, ngoba amanye ama-members ethu bake bafonelwe i-Studio 7 labo batsho okusemoyeni yabo ngembono yabo ngokubona kwabo impilo, ngokubona kwabo okubahonolozeleyo.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 bethakazelela kanye lathi ukufikisa kwethu iminyaka elitshumi lanhlanu, 15 years. Lamhlanje siyalikhuthaza abalaleli bethu ukuthi liqhubeke lisisekela lilalela umsakazo ngowenu. Uqhutshwe ikonsathi yezokholo koBulawayo lamhlanje engenwe izinkulungwane zabantu ngenjongo yokukhuthaza uZulu ukuthi ebhalisele ukuvota ngobunengi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ikonsathi le yenzelwe eLarch City Hall, njalo ingenwe izinkulungwane zabantu asebebhalisile ukuvota. Ababhalisayo laba yibo bodwa abakade bevunyelwa ukungena besebenzisa iphetshana eliphiwa umuntu engabhalisa kumbe i-receipt ngesiNgisi. Bekulendawo njalo yokubhalisa e-City Hall lapho umuntu obethi engabhalisa esuke evunyelwe ukungena egigini leli. Usikomichi wezek umnumzana Qhubani Moyo uncome inhlanganiso ye-Women Institute for Leadership Development ngokuqhuba lolu hlelo.
Inhle kakhulu ngoba siyabona abantu bezengoboningi babo kusetshenziswa i-creativity ye-Women in Leadership Development. Siyabonga uSamu Khumalo le-team yakhe, initiative enhle kangaka.
Ilunga ledale lephalamende lakoBulawayo elingene likhonsathi uNkosazana Nomvula Mguni uthi uyajabula kakhulu ngenani labasakhulayo asebebhalisile, wakhuthaza ukuthi abangakabhalisi benze njalo.
Nxa ngiyakhangela especially namhla ontanga baningi, baningi kakhulu and ngiyababona ukuthi bayakholisa futhi benze kuhle ukuthi phandle laphana kulama proof of residence.
Umqondisi we-Women Institute for Leadership Development uNkosazana Samkeliso Khumalo uthi uhlelo lolu bazaluqhuba njalo emathebheleleni South lemathebheleleni North, bekhuthaza abangakabhalisi ukuthi bebhalise. Abaculi abaphatheke ekonsathini le bagoqela uNceku, iGospel Unplugged, iWomen of Valor kanye lomhlabeleli waseSouth Africa olodumo uLebo Sehobela. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku shortwave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolesihlanu ngo 8 p.m. ntambama.
Izakhamizi zakobulawayo zithi umthetho obunjwayo ophathelane lokusebenza kwamankampani kahulumende kumele ukubeke sobala ukuthi zizajeziswa kanjani iziphathamandla ezizatholakala ziphatheka emsebenzini yenkohlakalo. Kubika uBathabile Masuku.
Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe kobulawayo izolo ngamalunga edalela eParliamente akukomiti yeFinance and Economic Development ngenjongo yokuthapha imbono kaZulu phezu komthetho ophakathi kokubunjwa owePublic Entities Corporate Governance Bill. Abakhulume emhlanganweni lo bathe kuqakathekile ukuthi umthetho lo uveze obala ukuthi amakhampani kahulumende kumele akhokhelwe njani ukuze kwenqatshelwe inkohlakalo. Omunye wabo yisakhamuzi uJustice Zwayitha.
Ibhili leli mbonani ukudlala ngesikhathi ngoba alilako okuningi okubambekayo okungasenza ukuthi sithi hayi for sure i-corruption izaphela elizweni.
Umnumzana Zwayitha uthe njalo umthetho lo kumele ukubeke sobala ukuthi abesifazana labo kumele babe lezikhundla eziphezulu kuma-board amakampani kahulumende.
Akucace ukuthi bangaki omama bangani bazafaka kuma-board nalawa kukhanyani ngoba kodwa bangani ba-favor bathandeka ukuthi bafakwe kombana endaweni eziyana.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Sithabile Hlongwane uthe amalunga ama-board akumelanga akhethwe kodwa kumele aqhatshwe njengazo zonke izisebenzi khona azazizwa elomlando wokusebenza ngobuqotho.
Ifunxa kungathi umuntu aziyele yena esiya apply. Of course uyabekwazi ukuthi even esenza ama mistakes uyabekwazi ukuthi there are some other people who are looking at him abamkhangeleyo azayesaba la.
I-Public Entities Corporate Governance Bill ithi omabhalane bamakampani kahulumende ama permanent secretaries akumelanga babe ngama board members amakampani la. Ithi njalo umuntu oyedwa kamelanga abe lilunga lamabhodi amakampani kahulumende edlula amabili. Yenqabela njalo abakhokheli bamakampani kahulumende ukuhlala ezikhundleni okwedlula iminyaka emihlanu. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Langlelo amshweshwe
Langlela nampaba fobembula
Langlela ntwandwe
Langlela
Izakhamizi ezisemaphandleni ezansiye emaNdebeleni lokhe zihlangana lendubo ezichiyeneyo lapho zisiyabhalisela ukuvota. Kubika uAlbert Ncube.
Isabelo sezansi emaNdebeleni silabantu abazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 356,000 abanelungelo lokuthi bavote ukhetho olukhangelelwe ukukhutshwa kunyanga ezinhlanu ezilandelayo njalo iningi lalaba bantu lisemaphandleni. Okwakathesi sekubhalisa abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amabili lasithupha 226,000 okuthi ukuthi abedlule inkulungwane ezilikhulu lokhu bengakabhalisi. Abantu abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu 3,500 sebebiselwe emuva lapho besiyabhalisela ukuvota ngezizathu ezibhalisa ungabi lesithupha. Unkosazana Sikhangezile Ndlovu osuke eDewe natisa ngomunye walabo ababiselwe emuva njalo uthi sedelile ukubhalisa ukuvota ngoba kungumthwalo ukuthi athole isithupha ngemva kokubhujelwa ngabazali.
Siyaswela ukuthi senzeni ngenxa yezithupha zinalezi ngoba ungafika ngale ezithupheni bayadinga izinto eziningi kakhulu. Njengami nginje angilasithupha, ngithi umama wami wathona vele engalasithupha. Banje ukuthi hambe kuya lo lesihlobo sakho, hambe kuya lesihlobo sikamamakho, mina ngazi umama wami.
Unkosazana Sithembiso Juma layo osuke natisa uthi okunokwenza iningi lezakhamizi lingayibhalisa ngumango omude abahambayo lapho besiyabhalisa okudala ukuthi asebegugile bazihlalele emakhaya.
Nxambani suka kimi lapha 7 kilometers, so mina ngakwanisa ukuhamba kodwa abantu abadala bakwanisi babelokhu bekhala nge-transport ukuhamba. So abanye bakhalaza ngokuthi na kuyafaka i-PVR ngabe eduzayo baba lesitulo.
Unkosazana Siphiwe Mahlathini uthi okwenza inani lababhalisayo libe phansi ikuthi abatsha kabaluqakathekisi udaba lokuvota njalo kuyadingeka ukuthi bakhuthazwe ukuyabhalisela ukuvota.
Endleleni evillage nginanzela ukuthi abantu abaningi bezorejista ukuvota, nginanzela ukuthi abadala la abomama nabobaba bebesiza bezorejista ukuvota bethatha izincwadi besiya rejista, but olutsha nginanzela ukuthi hayi abaningi bakhona abahambanga bayarejista ukuvota. Manje yaphokisana labo abangasuzothi sivothelane.
Unkosazana Anele Mnyandu yisizalwane semawabeni esizancintisa ukhetho lwabameli bedalela ephalamende eMzingwane phansi kwebandla le-National People's Party. Uthi izakhamizi azibhalisi ngoba zisethiselwa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF.
Kulezi kanye phakathi kweMzingwane ezihamba zisethusela abantu bahamba bethatha inombolo zamaphetshana obufakazi bokubhalisa betshela abantu ukuthi bazasebenzisa lawo manombolo ukuthi bazi ukuthi ubani lobani uvotele bani ngesikhathi sokuvota.
Inhlanganiso ehlolisisa ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Elections Support Network iZESNI iphakathi komkhankaso wokuguga uZulu ukuyabhalisela ukuvota njalo ihamba ibhoda labahlabeleli abalodumo kanye logatsha olubona ngezokhetho iZEC balisa uZulu. Kuvike edlulileyo ibisegwanda lomhlabelelo lodumo Clement Magwaza leqembu leVictory siyanqoba njalo uZulu ebabhalisela ukuvota. Sihlanganele unkosazana Mary Banda oleminyaka ekuzalwe ngamathuma esikhombisa lanhlanu oyedluleke ukubhalisa ngoba ezalelwe kwele Malawi kungenani lokuthi seke wavota kuleli phambilini.
Mina nti i-birth certificate anila, i-birth certificate yami iyalasheka kota kadinila uyemalawu hamba njani mina isifiso mina zokuthi mvote phezulu ukuthi nilapha eSimbabwe angikwazi lapha kufuneka uJehova angenele.
Umfundisi uZebedia Gobodi weUnited Apostolic Church eFrancistown yena olomama osizalwane seleButswana uyenelisile ukubhalisa kodwa uthi ufuna uhulumende wakuleli ezobavotisela kwele Botswana.
So besicela ukuthi ungabakwanise kule namabhokisi abantu bavotela ngapho outside eZimbabwe.
Umnumzana Vincent Ndlela ngumgcini sihlalo weZesni ezansi eMandebeleni uthi okunokwenza inani labantu ababhalisayo libe phansi ikuthi iningi kulesi sabelo liphetheya kwele South Africa laseBotswana. Undlela uthi udubo lumqoka ngolwezithupha
eBrunanburg basitshela bathi kababhalisanga ngenxa yokuthi kabalazithupha, so sasesisiya irejistri sababuza ukuthi kuyenzakala yini babuyele kugrawund ukuthi abantu babhalise kutsha bathi bazawukhangelisa babontu bakwenzathi.
Osaphethe isihlalo sikatshalimana weZEC ezansi eMandebeleni umnumzana Rapson Nyoni uthi kusadingeka ukuthi uZulu kulesi sabelo afundiswe azwisise ngokuqakatheka kokuvota. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Siyabonga jahalakithi Albert Ncube esipha uhlelo lwezemaphandleni. Siqhubeke ngohlelo lwalamhlanje singene kolwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Vimbayishe Muswaburi yena okhankasela ukumela iBulawayo South edalele parliamente. Siyakwamukela kuhlelo.
Alright.
Yiziphi inhlelo oziqhubayo khathesi eziphathelane lomkhankaso wakho?
Hayi, ngiqhubekela phambili kakhulu ngoba kulezinto eziningi ezifanele zilungiswe. Okwakhathesi ngikhangele kakhulu, ngisebenza kakhulu lezikolo ngendaba ye-teacher pupil ratio ukuthi sibone ukuthi singasiza njani abantwana bethu ukuthi bafunde kuhle kulesi sigaba.
Kuyini okukhangelayo kulolu hlelo obekuvele kuyingxaki njalo lifuna kwenziwe njani?
Into eqakatheke kakhulu ekufundeni komntwana yikunikezwa i-attention yonke ngumbalisi. Kodwa nxa abantwana befika ku-50 ngombalisi oyedwa, umntwana ugcine engasatholi amela kuthole ekufundeni kwakhe. So into esikhangele kakhulu ukuthi sibone ukuthi singasiza njani thina ngomphakathi wethu ngapha kwalebulawayo South, ukuthi sibone ukuthi singasiza njani ukuthi sisize izikolo ukuthi bathole even ama-assistants angabancedisa emaklasini lapho ukuthi bafundise abantwana kuhle, abantwana bathole i-education yabo enhle njalo bakhona ukuthi bapase kuhle. Into yokuqala esiyilungisayo. Esibili esiyilungisayo, sibone ukuthi izibhedlela amakhuma nengakhulu izibhedlela zilokuqakathekisa kakhulu ukuthi nxa umuntu ebuya egula engalamali yokubhadala naleyo yokubonwa kabambone. So yinto esikhangele kakhulu emakliniki ukuthi sibuze ukuthi kahle kahle into eqakathekile ukuthi nxa umuntu ebuya egula kufanele ekhangelwe njalo anikwe yena lo i-care ayidingayo ngalesi sikhathi. And kulenkinga eziningi ezifana lokuthi omunye umuntu uyabe lemali ekhadini lakhe le-bank kumbe le mali ku-ecotel kodwa amakliniki angathathi wona lawa ama-form of payment. So sifuna ukubona ukuthi abantu bayasizwa kude kulesi sigaba ngaleyo ndlela ukuthi simele umphakathi ngale kwabe-council.
Lisebenzelana lobani? Njalo kukhanya kuzaba lobubelo yini?
Ngiqalisa ngamacebo njengoba ngingakangeni kwi-parliament ukuthi ngingaba lamandla okuthi kumbe ngenzeke ukuthi ngicele i-government ukuthi isize izikolo. Kodwa njengoba ngiyi-candidate ezimele yodwa. So into engiyenzileyo kubuthanisa ama-ex-students awezikolo eziningi abasemadiaspora ukuthi sibone ukuthi singayenza yini ngendlela eyokuthi sincedise thina ama-ex-students abayenelisayo ukwenzela ukuthi inkinga zona ama-problem wona lawa anjalo ayenelisi ukudluliselwa phambili ukwenzela ukuthi abantwana bafunde kuhle. Emakliniki nje into eqakathekileyo ukuqala ngeyokuthi ngihambe e-council ngiyecela ukuthi baphangise i-program yabo yokuletha ama-swipe machine okuletha i-cocash payment ukwenzela ukuthi umuntu angabiselwe endlini ebiselelwa ukuthi kuthiwa kala $5 cash njengoba silama-crisis awe-cash eZimbabwe.
Esikhangela wona umkhankaso wakho lawo uqhubeka kuhle yini njalo uyaluthola yini usekelo sebekwazi abantu?
Ye, abantu bayakwazi kancane kancane ukungazi bayangazi njengoba vele ngingumntwana okukhule khona lapha. So nxa ngihamba ngisiyakhuluma nabo hhayi bayazwisisa kodwa balezikhalazo zona lezo sengivele ngisebenzisana lazo. Balezikhalo zokuthi kulabafana asilama-problems wabiza ngesikhiwa ama-drug problems. Senze njani ngalaba abantwana? Akula ma-drug rehab, akula ndlela eyokuthi singabasiza ngayo njengoba kungela employment. So balezikhalazo zabo zona lezo abakutshela ngazo. So ngicina hhayi ukuyemukelwa sikiyemukelwa kuyo.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Vimbayishe Musaburi okhankasela ukumela iBulawayo South edalele ePhalamende kukhetho oluzayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Star, singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje ke sixoxa lomela ibubi edalela ePhalamende uNkosazana Lwazi Sibanda. Sikhuluma ke ngodaba lwendlala esigabeni sakhe lapha ukuke kwaba lomsindo ngemva kokuba Abasekeli bebandla le MDCT abathi bona bahlala benxithwa ukudla behluthune isaka le rayisi behluthunela labo abayabela abantu ukudla. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo please.
Ye ungasitshela ukuthi kuhamba njani esigabeni sakho lapha? Sizwa kuthiwa kuke kwaba lodubo lapha kwezokuwabelana ukudla. Yinto ehlala ikhona yini kumbe yinto eqalisa?
Khona ngathi kuhlela kunjalo but lokhu kuqala izulu. Kufonelwe ngucikekile khuphe esesiganda esigabeni sekubi esithi kubuya imota yazobaholisa kuhle kuhle siyifertilizer. After uholeni kwamifertilizer sokuya enye imota kathi thwele irayisi. Imota leyo yakhanya ke ingasafuni ukunika abantu bonke irayisi yana isinika abantu abezama i-TF. Yikho kokuchithekile sesithi no angeke ninike abantu bezama i-TF lathi sinambile ukudla sikufuna. Yikho bahamba ke bathatha isakalelano yerayisi ngamandla. Yikho umuntu ade eholisa abana wasebaleka ke. Ukhanya kade nguye okhethe lokhu ukuthi kunikwe abantu bezama i-TF. Ngomunye ujaha wakhona ngalebo bothiwa uDouglas. Angikwazi ukuthi yini kuprovinsi yezama i-TF.
Wena umumo unjani khona ngapho ngendlala? Ngiyabona uyakhuluma lapho ukuthi labo abantu bebesithi labo balambile. Unjani umumo lo?
Lonyaka sibili uhulumende kumele angenele angazakhangeli nancane ekhangeli ukuthi athe izama i-TF. Lonyaka yindlala enyembi ngoba emasimini sekutshile.
Manje abantu baphila njani khona lapho nxa emasimini kutshile kungela mbhida leyani yakitholakali kakhulu ngesikhathi lesi?
Sokumele khona lalawa babele ukuthi abuyeholo nxa bebile beholisa bakwazi ukuzebenza into yabo enketabe tshazi. Nabanye abanezimali zabo bathenge ezitolo njengoba ezisuke emezitolo kulolutho. Kanti kakhulu nesikhandela uhulumente kangenele laba abaholisa ama-organization lawo ebuye ezoncedisa.
Manje wena ngokubona kwakho ubona ungani kusiyafika okuphela komnyaka kuyabe kunjani la?
Ngaba kusiwe sibili Chris Gandhi nxa kungasakungelanga uhulumende hayi abantu bazoshiyedlana ngakutshela lezi dumbo zizabakhona.
Zona izifuyo zinjani ziyacuba yini?
Hayi izifuyo bezingakacubi ngoba last year kwakune izulu eliningi. Hayi ngapha kithi bezingakacubi sinye izifuyo zaseyinhle kunomali kayo alele ndlele kanti shehlehle amanzi akhona kwangani kuhlumihlumile noma nje kuzakutsha.
Akhona yini amanyathelo liwathathayo ikakhulu njengoba umela isigaba lesi edalele ephalamende uyakuluvuse yini udaba lona?
Njengalizolo ngithe ngithiwa ngalowo mbiko ukuthi bathethe isaka lerayisi ngenkani uvele wona abantu bezama i-TF sebeholisa nangesizanu sabo. Ngahle ngahamba ngakhela uministi u-Honourable Petronella Gagonya ngamtshela indaba yokuthi esigabeni sami esebubi esiganda sokwenzakale lokhu yikho yini okumele kwenziwe kwenzakakwenziwa abantu benu bezama i-TF. Wathi cha akumelanga vele kwenziwe, kumele lo umuntu okuyade driver leyo mota yalowo deposa esekhetha abantu kumele ebothise ehanjise emapholiseni. Yiko kufonela kwabantu lase abayesigane fake ngifonela ngawathi kuthi no nxa belibophisa ngamali aphoze ke abathe iqiniso ngokuminisa sengikhulumelayo.
Hayi kuyezwakala, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga balaleli, lale kahle lingakuvumela nisizakale ezigabeni zenu ukuthi nxa abantu bethi ukudla ukudlala kokungkahulumeni beze khona okwenziwa abantu bebuba emathibhelengenoti sikuthatha ukudla lokhu ngenhlalo wasiyokuvuna kwabo. Ngiyabonga.
Hayi lathi sibongile.
Siyabonga jaha lezansi okuzigqiba ezosuku umfundisi weBrethren in Christ Church uReverend Ruben Mabena yena obhubhe ngolwesine uzabe kwakusasa eLady Stanley Cemetery kobulawayo. Ubaba Mabena udliwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Kwaneleke okwalamhlanje izihlobo ezithandekayo njengokusho kwethu likhumbule phela ukubana yi-birthday yethu lamhlanje. I-Studio 7 sifikise iminyaka engu-15 elitshumi lanhlanu sisakaza eZimbabwe silinika indaba ezimqotho. Liqhubeke lisisapota phela lisisekela. Kwaneleke okwamanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.